Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyela ku Studio 7 yesonto mhlazi intathu kumfumfu 2021 ngokhiphi dube. Endabeni zethu lamhlanje. Liyamemetheka igciwane le-COVID-19 ezikolo eZimbabwe.
Abantwana i-social distance abayazi. Iziqondiso lazo ukuthi bazilandele ziyakhulunywa bhadamboni zilandiwe.
Ibandla leMtokazi Republic Party lithi lizaphatheka kukhetho lwamakhansila lolokudinga abazangena kudala lephalamende ngomnyaka ka-2023.
Sifisa ukubisela i-political power kubanikazi bayo abangabantu bakomthwakazi.
Bayakhala abantu emaphandleni eZimbabwe ngokuswelakala kwemali lokunye okuziphilisa.
Amabele ebesiwalimile kumnyaka ophelileyo yiwo esesithenga ngawo ama-basics agoqela isepa, amafutha okupheka, ithukela lokunye nje.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abazali lababalisi bathi ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo kudalwa yikuyekedisa ngokulandela izixwayiso zabezempilakahle kanye lokwehluleka ukuhlola ababalisi labantwana besikolo ngesikhathi izikolo zivulwa. Lokhu sekudale ukuba abazali bengahlaliseki ngempilakahle yabantwana babo ezikolo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukuphetha usuku lwayizolo, ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko othi balitshumi lambili, i-22, ababanjwe belomkhuhlane we-COVID ezikolo. Kulabantu abedlula amatshumi ayisithupha, i-66, abahlolwa elizweni lonke batholakala belegciwane le-COVID-19. Umnumzana Themba Kuyemoyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Royal Teachers Union of Zimbabwe, uthi ukwanda kwenani labantu abathapha igciwane le-COVID-19 ezikolo kubangwa ukuthi akuhlolwanga ababalisi lezifundi ngesikhathi kuvulwa izikolo.
Inani le-COVID kulamalanga liyaqansa ezikolweni, ikakhulu ama-high school. Esikunanzelelayo zikuba akukho okwenziwe nguhulumende njengokuthembisa kwakhe ukuba kuzenza konke okusemandleni akhe ukuze abafundi lababalisi bavikele kumkhuhlane we-COVID.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu ongumbalisi koBulawayo ukhuthaza uhulumende ukuba akhuphule indlela zokumisa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo.
Ngabe uhulumende uyathatha amacebo okuthi abone ukuthi uyafaka izindlela ngapha esikolo kuthestwe abantwana lababalisi akube lento okuthiwa yi-social distance.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi izakhamuzi zakoBulawayo kumele zilandele okwethulwa ngabezempilakahle.
Lalo siyananzela ukuthi ukuziphatha kwabantu kuma communities akukuhle ngoba abantu ngathi be relax labanye amamasa basagqoki umkhuhlane lusakhona ukapheli baqhubeke behlonipha ukuthi bay social distance bayinanzele bafaka amamask bahavotha endaweni ezimiyene izikhathi zonke.
Unkosikazi Sizakele Chabalala ohlala esigodini njalo engumzali olabantwana abafunda ezikolo ezijiyeneyo uthi sebedlela evalweni ngenxa yokwenzakala ezikolo.
Eqinisa abantwana i-social distance abayazi. Iziqondiso lazo ukuthi bazilandele ziyakhulunywa bhadamboni zilandiwe.
Kusenjalo kulabanye abantu abalokhu bengahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Norman Thebe ohlala koBulawayo.
Ngasikahlabi ngenxa yokuthi asiboni mahluko phela. Asihlabanga kodwa amanani akhona la aqanja abantu ababanjwa lokho esiyesehla okusho ukuthi phela i-vaccine evela isebenza.
UDokotela Agnes Mahomva osebenza eofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa lapho abona khona ngemikhuhlane ememetheka ngamandla uthi bafisa ukuhlaba abantu abaningi njalo bazahlolisisa uhlelo lokuhlaba uzulu ijekiseni yesithathu.
Abaphenyi bakwamanye amazwe bathi ukuhlatshwa amajekiseni okubooster awesithathu kungaphathisa, kodwa thina okwamanje sisaqhakathekisa ukuthi abantu bonke bahlatshwe amajekiseni amabili avele emele umuntu wonke awathole.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Umkhuhlane lo swabulala abantu abedlula inkulungwane ezine, i-4625 eZimbabwe, solokhu waqhamuka elizweni nyakenye. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibandla leMtwakazi Republican Party lithi lizaphatheka kukhetho oluzawenziwa ngomnyaka ka-2023 loba lingasuze libe lomuntu ozancintisa kukhetho lukamongameli. UMnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli we-MRP, uthi bazaphatheka ekudingeni amakhansila labamele izigaba ezijeneyo edale lephalamende.
Sizaphatheka kulolu khetho sikhangelele ama-local elections esingathi thina yokuvotelwa kwabokhansila. Singenele kukhetho lwabomeli bephalamende kuzabelo zonke zemathebeleni lemidlenzi. Esithi thina ngokwenza lokhu sifisa ukubisela i-political power kubanikazi bayo abangabantu bakomthwakazi.
Umoya uthi abantu emathebeleleni lenkabazwe kumele bavote ngobuningi babo.
Umthwakazi Republic Party isibuyile ukuzomela abantu bakomthwakazi ngeqiniso, kungakho siyabakhuthaza lokuthi abaqale ukuya register ukuvota kumazekhi offices wonke akhona kwelikamthwakazi ukuze senelise ukuthi ngo-2023 sithathe amandla lawa asesiwathathelwe yiZANU PF le MDC beqede lapho babuyele baye khona lekobamba zonke Harare.
Kuthi kunengi okuza kwenziwa libandla lakhe ukuze benqobe ukhetho oluzayo.
I-MRP ilama strategies amaningi eza thola ngayo uzibuse wayo. Asikawasebenzisi wonke, asikavezi wonke emphakathini. Ukungenela ekhethweni siyakwazi esikwenzayo, njalo futhi siyakholwa ukuthi komthwakazi akulali inyibandla elizavotelwa elivela eHarare khonale ngo-2023. Kuzovotelwa iMthwakazi Republic Party. Bengariga sizobona ukuthi basirigenjani, ngoba kathesi sililona kuphela ibandla elilwela abantu bakomthwakazi lapho bethathelwa amathuba emsebenzi, amathuba amabhizimusi, umhlabathi nakho konke okuhlukumeza abantu bakithi.
UMnumzana Thabani Nyoni olandela iMthwakazi Republic Party uyakusekela okwethulwe ngumoyo.
Wonke umuntu ongaphansi kukamthwakazi sigoqela imathalenti yonke suka immigrants asukumele phezulu ayirejista avotele iMthwakazi eholwa ngubaba uMqondisi Moyo. Sizama ukuphakamisa kakhulu iMatheveland ngoba ungananzela thina eMatheveland asina power.
Kodwa uMnumzana Busani Mbuso Ntini olandela ezombusazwe uthi akumelanga ibandla le-MRP libone engani abantu bonke eMatheveland lenkabazwe bayabasekela.
Bazavotela i-MRP ngenxa yokuthi ngabantu abasesigabeni leso asilo qiniso lethile. Kathesi ukuthi i-MRP lama-members angaka eMatheveland le-Nicholas kubesela ama-district ukuthi ima-members amangaka. Singakhulumi ukuthi i-MRP ikhona, ukuba khona ikhona ile presence, kodwa i-presence ayitranslate to ama-vote.
Umoya uthi kunengi okwenziwa ngabavela eMpumalanga, ngakho-ke bazavotelwa ngabantu abaningi.
I-MRP iyabhoda isezabelweni ibumba ama-structures. Yena ugijimela ukumbuza ukuthi ama-members ethu mangaki. Akuqakathekanga ngoba ubaba uNtini uyezwakala vele ukuthi kasupport iMthwakazi, kasupport i-MRP, ngabe sisupportela amabandla aseHarare. So-ke lokhu ukuthi i-MRP ilamalungu amangaki kumbe abantu abangaki abayisupportayo kuzabonakala. Ngithi ukhetho luyeza, sisaqhubeka sikhankasela abantu ukuthi basisekele. Ngicabanga ukuthi umbuzo lowo angeke ngiwuphendule namhlanje ngoba uNtini ule agenda yakhe. Lo umbuzo wokuthi khona khona why singakontesti presidential eZimbabwe, kuyacaca thina ilizwe lethu liphelela eminyathi ekhwekhwe laphana, yikho kule boda le-Jameson Line. Sizama ukuthi abantu bakithi basinike imandate bengabantu bakithi. Asifuni imandate emashonaland ngoba sokwehlula ukuphila labantu beMpumalanga. Sikuzamile for iminyaka engu-41 yonke, kusehlulile. Sizozihluphelani ngento esingela control kuyo. I-national politics yehlula ubaba uJoshua Nkomo owayelamandla amakhulu.
UMnumzana Chris Bebe olandela ibandla leMthwakazi Republic Party uthi kwenzakala ukuba ibandla le-MRP linqotshwe kukhetho oluzayo.
Singale sibhothe singamaNdebele ekugcineni silamachances silamathuba amancane ukuthi sibe iMRP ingene embusweni. So usesengapi lapho ngoba mina as a young njengomuntu osesemusha bengicabangela ukuthi wena njengomongameli wethu uzositshela ngelindawo ukuthi madoda azikhale manje. Kumele thina sithole ethu indawo as it was divided ngabo 80s ezihlala usisho. Yinto thina esilindileyo sikwi-exile manje.
Umoya uthi kulabantu abaningi abazavotela ibadla lakhe.
Asekeleni ukukhohliswa sitshela manga ngabantu bempumalanga besithi siyi-minority kumbe sibalutshwane. Lokhu akusoze kusebenze. IMathebelele nje kule migrants esithi ngumthwakazi, i-population yabo it's over 6 million. Sikhuluma njengalokhu kathi sikhuluma. Abantu abayi 6 million bayenela ukwenza ilizwe labo. Ungakhangela abantu abayizweli njengabo Botswana, lilabantu abangafika 2.5 million, eSwaziland is 1.1 million. Silamanye amazwe alabantu abakulesi than 100,000. Kodwa ke konke lokhu ukuthi besitshela ukuthi kusibalutshwani akusoze kusebenze ngoba sesifuna ilizwe lethu.
Akwaziwa ukuba ibandla le-MRP liza kwenza njani kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Wezimaphandleni namhla sesigabeni selupani lapho sixoxa khona lo mnumzana Thembelani Moyo.
Siphakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngokoma kwelizwe ngokuswelakala kwemali. Amabele ebesiwalimile kumnyaka ophelileyo yiwo esesithenga ngawo ama-basics agoqela isepa, amafutha okupheka, ithukela lokunye nje. Imbangela yokuswela imali indlela yokuthi imali ivele imali le ivele ayikho la ngobunzima kokuswelakala kwemisebenzi esingayenza ukuze sithole imali. Okubuhlungu ukuthi loba sithi siyazama ngokuziphilisa ngokulima into ezinjengama cash crops kawabhadala ngesikhathi azathi mhla ebhadala imali yakhona iyabe ingasathengi ngithole siwiji esisodwa somntwana. Kumanje sesihlalele evalweni sizakhamizi ukuthi kusiyafika isikhathi sokulima ukudla ebesilakho. Kuyabe sekuphelile njengoba ngisitsho ukuthi yikho esikudlayo sibuye sikwenze kube yimali njalo. Enye yengozi enkulu ukuthi siyabe singazi ukuthi kumnyaka ozayo izulu lizakuna kahle yini kumbe hatshi. Okuyikho kusuka kube nzima nxa lingasananga ngoba siyabe sesiphakathi kwayo indlala engagcina esiquma amathumbu.
Yey, siyakuzwa Moyo. Pho ufisa ukuthi kwenziweni ngakho konke lokho okuhlupha izakhamizi? Lezi zakhamizi zona zithini?
Esikukhalelayo ukuthi ngabe uhulumende uyazama ukuthi abantu nxa bethengisa umumbu, amabele kumbe inyawuthi, iloba uchinda baphiwe imali ezandleni cash, iloba ilibhondi lelo hatshi leyi eyomoya i-RTGS ngoba indlela esetshenziswa ngayo ayiqondanga phandle lapho. Okunye uhulumende ngabe uyazama ukuthi asungule ama-projects azayenza ukuthi impilo zethu zithuthuke sithole imali yokuthi lathi senelise ukwenza inhlelo ezijeneyo. Okusuka kube buhlungu kakhulu ukuthi umumo ulokhe usoma ngamandla okubangelwa ngumkhuhlane lo okhona owe-COVID-19 lawo ohle wengezelela inhlupho esibhekane lazo ezomkhonomo. Ibuhlungu kakhulu impilo esiyiphilayo kumanje ngoba indlela yezinga lempilo okumele siphile ngayo kayisiyo esiyikhangeleleyo singabantu banamuhla. Sekungani siphila impilo leyana yakudala yabokhokho bethu umhlaba ungakabhucuki. Okunye njalo besicela ukuthi abantu laba esabavotelayo ukansila labo MP kababuye kithi ebantwini bezokuzwa izikhalazo zethu.
Kwezemaphandleni namhla besixoxa lo mnumzana Thembelani Moyo odabuka eDaluka elupane esabelweni seMathebeleni North. Lingakhuthwa luhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo. Sisangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba kulabantu abafisa ukuyaphephela kule Italy, abajabuka kule Libya, abahlengwe elwandle ngabezomvikela kulandela ukuphela amandla kwenjini yesikebhe akade besigadile. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ulubhekise kwele France lapho khangelelwe ukuba uzazama ngamandla wonke ukulungisa ubudlelwano belizwe lakhe lele France kulandela ukuthobelana ngohlelo lwezikhali zenuclear. Soko isikhathi sezamasiko.
Senqana masiko
wenzi bomandla.
Yena baba mkhulu.
Yeah, lingalishona njani zulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa ngobudlelwano phakathi buka malukazana, ubabakazi kanye lo ninazala. Kambe ukuthi kuyini okwenza ukuthi kuhlale kuxoxozela sonke isikhathi phakathi kwabantu laba. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxa lo nkosisazana Victress Matutu. Okuhlanganiso yezimi embokodo usanda kunxoma umalukazana wakhe enkundleni yokuxhumana eFacebook. Siyakwamukela kuhlelo nkosazana Mathuthu.
Ngiyabingelela Dube, ngibingelele kubalaleli bomsakazo omuhle weStudio 7. Ngibonga ukanyukela ehlelweni lakho baba Dube, ngiyabonga.
Yes, sibonile lapha ke unxoma izenzo zikamalukazana wakho. Kambe wini okwenza ukuthi umncome kangaka?
Ngiyamncoma mpela, ubonile ngincoma umalukazana wangakithi ozalwe Plumtree kodwa uyendele enkaya ethethe umfo wethu omncane. Okungenze ngamncoma ukuthi izenzo engisengizibonile ezenza kusukela eshadwe umfo wethu eminyakeni mhlawumbe lithume edluleyo izinto ezinhle kakhulu ezidinga ukungconywa. Ngoba kuhlala kunokuxabana phakathi kwabo kwamalukazana ambela, umamazala ambela, bo anti lapha ekhaya. Thina besingakakuboni kuyo umalukazana wethu, sesengumntwana nje ofana lolathi nje sisekhaya. Umama lobaba baphethe ngendlela enhle kakhulu, ayisiyakuncoma kakhulu, njalo kuyinto enhle engavamanga, kodwa siyibona isenzakala. Siyambonga kakhulu umakoti wethu, sibonge nePlumtree ngokusikhulisela umakoti olunge kangaka. Sibonge kakhulu isigaba sakoChichi lapha adabuka khona. Hayi, mina ngiyamncoma kodwa umphethe kahle umama, umphethe kahle baba, lathi singo-anti sinje asilahlupho laye.
Kujayele ukuthi isikhathi sonke kube lokuxozela phakathi kwamamazala, umalukazana wakhe kanye labo babakazi khonapho vele ukuthi kuyindaba vele kungabe lokubuhle sonke isikhathi.
Kube into leyo ukuthi kuthiwe kulokulwa phakathi kwamalukazana nomamazala labantwana bangu mantombazana basekhaya, into abantu abazijwayeza nje ukuthi hayi into eyenzakalayo, sokucatshanga ukuthi hayi vele kumele kuhlale kusenzakala. Kanti ke kuyenzeka ukuthi lingabodade wabo bendoda libe lokudlelana obuhle lo mkamfo wenu, njalo ungumamazala ube lokudlalana obuhle nomalukazana wakho. Yebo, khona kuyakuliwe kakhulu. Ngicabanga ukuthi usuka mhlawumbe odade wabo bomuntu bebangu beli sikhwele ngomfo wabo, kumbe lo mama laye kukhona ukuthi hayi umntanami kade ngiyenzela lokhu ngesikhathi engingathathi, manje sethithe kasangenzeli. So mhlawumbe ukulwa kusuke khona lapho. Kodwa ke into elungisekayo leyo ukuthi nxa umamazala engazwisisa ukuthi hayi kade umntanakhe sethethe, so lo nkosikazi ezinye izinto sezazenza ngendlela ehlukileyo ezingafani langangesikhathi engakashadi, umamazala azwisise lokho. Lo malukazana futhi laye azwisise ukuthi hayi njengoba yena eshadile lapha ekhaya ufice uvele umngakhe elabo dadu wabo, njalo umngakhuzelo lwabazali, kuzamele ukuthi azwisise aunderstand impela ukuthi kumele aphile njani nomngakhe, aphile njani labazali bomngakhe, aphile njani labafowabo bomngakhe, engafiki sesiba ngumuntu owehlukanisayo ukuthi hayi ngoba mina sengishadile lapha ekhaya lo muntu sengowami ngedwa. Phambi ngoba yena afike lo muntu bevele le mpilo, uzele wakhuliswa lapha ekhaya njengomngakhe. So kumele ukuthi akuzwisise khona lokho umalukazana ukuthi hayi umngamu labazali, umngamu labafowabo, kumele afunde ukuphila la nomngakhe. Lo mngakhe sazi ukuthi hayi kulabanye abantu ngaphandle kwakhe labantwana bakhe. Okwabo babakazi abakhona lapha ekhaya, okunye okudalayo ukuthi mhlawumbe babakazi uthole ukuthi sebehambile baya kwenda, mase bephenduka lapha ekhaya sokunzima ukuthi baphilisane nomkamfo wabo, ngoba mhlawumbe bona bahluleka ukuphilisana labadoda wabo bomkabo lapha kade besuke khona. Kodwa nje futhi lakho kuyalungiseka, o-anti nje kumele baqaphele ukuthi hayi abaphazamisi emzini womfo wabo, ukuze umuzi phela ungafi, uhlale ukhona, kuthi loba behamba bebuya befica umuzi lokukhona bengaphazamisanga umuzi womfo wabo.
Siba ingxoxo yethu yanamhlanje nkosazana Mathuthu.
Ngibongile kakhulu msakazi ukuthi sixoxe ngale ndaba emala lomamazala lomalukazana labo anti lapha ekhaya. Engingakutsho nje ebantwini ukuthi awu kuyaphileka mpela, kuyeneliseka ukuthi liphile kungela ngxabano. Okuqakathekile nje ukuthi abantu bahloniphane, umunye nomunye azazi indawo yakhe lapha ekhaya. kuhle kakhulu ukuthi liphilisane njalo into engiyenzeka mina lo makoti wami lo bazali bami lo mfo wethu siyakwazisa ukuthi siphilisane kahle kungela ngxabano wonke umuntu engakwenza ngiyabonga
okwalamdlasi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu usuku zonke besixoxa lo nkosazana Victor Matutu okunhlanganiso yezim imbokodo ngile themba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamele komo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
namhlanje sihlokoze inkosi ezithandekileyo sizathola ilizwi lethu lokukhumbuzana nje walimzuzu emlutshwana elandelayo encwadini yezenzo memisebenzi yabapostoli sikhangele uverse 57 lo 58 kufundeka kanje base bekhamuluka ngezwi elikhulu bavala izindlebe batheleka kuye kanye kanye bamkhiphela ngaphandle komuzi bamkhanda ngamatshe ofakazi babeka izingubo zabo nasezinyaweni zensizwa igama layo lingusawuli zihloko zenkosi ezithandekileyo owayathola ithuba ayibale indaba lesukela phezulu lapho eqalela khona kodwa engakutsho ngamafitshane ngayifinqa ngithi mina indoda le okukhulunywa ngayo lapha uStefani uStefani wayekhulume indaba yevangeli engashayi inja efihla umphini eyilandisa njengoba injalo eliqiniso elalibaba ezindlebeni lenhlizweni zalabo ababelalele wayilandisa ngendlela ababeyazi kazange adobhe indaba engelani lalokho ababekwazi wayibeka njengoba injalo wabuyela emuva wakhuluma aboMoses ukuthi indaba yahamba njani kodwa ke ilizwi lethu namhlanje likhuluma ngokuvala indlebe kuthiwa ke bakhuluma laba bantu ngelizwi elikhulu base bevala indlebe bamsukela zihlobo zenkosi ezithandekileyo kukangaki kumbe ngamathuba anganani lapho abantu abavala khona indlebe okumele kube yizo ezizwa iqiniso elikhulunywayo indlebe zabo bazivala ngenxa yokuthi wayebatshela iqiniso ngalokhu abayikho khona abantu bayavala indlebe zabo bengafuni ukuzwa izinto ezisiza umphefumulo wabo ikakhulu abantu bangaba baningi ungakuyananzelela nxa abantu bebaningi ungathi kungena omunye umoya umbe elinye idimoni ufice besenza le nto engelangqondo owaziyo mhlophe ukuthi nxa angabe eyedwa angake akwenze khona lokho akwenza esisemphakathini abantu iqiniso kabalifuni abantu into esobala kabayifuni abanye bazibazonde ngitsho le nto esiza umphefumulo wabo kambe aluba bavula indlebe zabo bazilalelela ukuthi uStefani uthini kanti lokhu-ke wayebalandisela izinto eziyizo ababezazi bezifundile zisuka kubokhokho womunye kuze kuyefika kubo isizukulwane sabo asilaleleni izinto ezikhulunywa singavali indlebe abanye umuntu uvala indlebe aze akhuthwe ngamathuba amahle angamsiza empilweni kanti njalo ukuvula indlebe ulalele umuntu ekhuluma ubusucubungula lokho okutshoyo yikho ukuhlakanipha uvala indlebe umuntu ekhuluma into ingazibe ingenjani vula indlebe uvule ingqondo uyicubungule uyizwisise ukuthi kambe into le ingisiza njani bavala indlebe endaweni yokuthi balalele basole ngemlomo nxa babesola kuthiwa bamsukela ke baze bamkhophela ngaphandle bamkhanda ngamatshe vula indlebe ukhohlwe amatshe asikhuleke Thixo sicela ukubana indlebe zethu zivuleke lezi esilizibona ngamehlo kuze kuvuleke le ndlebe zangaphakathi silizwe ilizwi lakho likhuluma kithi amen
kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga ntungamele inkomo ungajimela kusasa. Sokuyisikhathi sohlelo lobatsha.
Nalichona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama ngumayikhobe. Namhla sixoxa lo MJ Sings. Umhlabeleli usakhulayo odabuka kontuthu ziyathunga. Usanda ukhipha ingoma entsha. Ephansi kwesihloko esithi Feels. Wathi silichayele le ngoma kancane bese sixoxa lo MJ Sings.
Solo loco bebuhleli nami. Gena luto ngikwese kanjalo. Segunda andasa buyekhaya. Solo loco bebuhleli nami. Segunda andasa buyekhaya.
Ingoma ka MJ Sings Feels uthi sekumnandi awusabuye ekhaya. MJ ngiyakwamukela kuhlelo bafunda.
Buza great ba.
Namhlanje sikhona kuhlelo we talking about ingoma yakho entsha Feels. Awusikele kune nginale ngoba.
Feels ingoma yokugcina esayiphekayo ku project ephumayo, iEP ephumayo. So satsipheka nje uma ifike ibhini yaqala nge beat and I'm like hey beat le liyachaya bafuna cause ukhing ligade masi. Still so feel ukuthi I know the songs actually yadonsa ngayo. So sayibiza ngo Feels because isitori sengoma le yesabantu abathandanayo, abantu abakhuzuke bonke besaqalisa then omnye wabo seqalisa ukuba nenotho then ngasabonakali, ngasatholakali nasendlini. Sengumuntu osehlezi nje esemaphathini. So ngiyenza kungani ngiyabhala i-storyline esingani sihlukene lento abantu abanjalo ukungizwa ngizicula in terms of ezothando.
Le dlalade lizaphuma awusilelo kuningi nale dlalade.
Idlalade leli lihlukene ngiyazi abantu
abanjani. MJ lihlukene kanjani?
This time sizamile ukungani siya-incorporate ama-sound angani ahlukeneyo sami lathi kuzi-challenge ngoba ezama-artist kumele sihlala sikhula. This time yazi asike siba surprise. Babethona abantu induthani.
Tshela phela uZulu ukuthi ingoma le entsha bangayithola ngayo.
Ingoma le entsha sicabanga ukubona kungcono ukuthi siyifake ku-YouTube project yelandelayo yesoyifaka esitolo abafuna ukuthenga abayenelisayo. Then abangayithiyo la esoyifaka futhi ku-YouTube bebuke. Then abafuna ukusilandela besilandele ku-Instagram naku-Twitter @IMMJSings. Then ku-Facebook MJ Sings, like Twitter, Spotify, MJ Sings.
About they want to hear you sing in ngoma yangkhona, abashaye nge-freestyle.
Bazokuthola abahlali bayo. Sound is a phezulu nalo songazi. Bazokuthola abahlali bayo. How sound is a phezulu nalo songazi. How manje sowuyabanda. Hey, how manje sowuyabanda.
Yiyo le.
Bele kumele bahambe ku YouTube, hambani ku YouTube zulukandaba. Ngibonga thina.
Siyabonga.
Hayi ke zulukandaba sithanda ukubonga u MJ Sings ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Kwane lokwalamhla zulukandaba mthwakazo omuhle silugqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo olevalisayo ngenjabulo. Igama ngumayikhobe, wathi ngilichiye ngengoma ka MJ Sings. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Kwezemidlalo, iqembu leBulawayo City linqobe eleBulawayo Chiefs 2-1 emdlalweni weJibuku Super Cup namuhla. Wathi ele Platinum FC lalo linqobe eleWawa FC 5-1. Kweminye imidlalo efanayo, Highlanders 1 Chicken Inn 1, Yata 1 Harare City 3, Cape United 1 Herentals 1. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Liyamemetheka igciwane le-COVID-19 ezikolo eZimbabwe. Bayakhala kakhulu abantu emaphandleni eZimbabwe ngokuswelakala kwemali lokunye okuziphilisa. Siluqhuba lapha kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesa ngoGibbs Duke.